lesine lokuchabalala kwamadamu lamhlanje sisezansi emandebele nedamu legungwe eGwanda South. Leli damu selileminyaka emithathu ladilika lachiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. Izakhamizi zithi zifelwe yizifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu legungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho ucyclone Dineo, kodwa nalamhlanje lokhu lingakalungiswa. Idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lePelele, eMalihlowe, eMakokwe, eSimbuka kanye leNtswangu. Izakhamizi zegungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Adumela Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudale indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
Kasisalimi lo mbhida ngoba izigojo zethu kazitshonanga kakhulu, amanzi ziyathola edamu, so sesiswela isithebo. Ukunathisa inkomo zigotshoza siyadinwa. Besicele ukuthi urhulumente asincedise ukuthi idamu leli lilungise kuhle, ngoba abantu sebehlupheka ngendaba yokuthi idamu leli kalilamanzi.
Amazwi kaJili asekelwe nguMnumzana Tsepangare, esinye njalo isakhamuzi seGungwe. Yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamizi kule ndawo ziphephele kwezinye indawo ezilamanzi.
Kulezi ngadi, nxa ukhuluma izingadi ziyafika maybe ku-6-7. Ingadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi. Abantu bonke laba sebelamba la ngenxa yedamu leli. And idamu leli yilidamu elinatha izifuyo. Mina nxa ngikhangele idamu leli ngikhangele ukuthi liyilo ini impilo yesigaba sebulambo. Okuthi nxa ngikhangele kungela manzi kusho ukuthi ubulambo vela yiphi. Sikhangele ukuthi vele maybe iminyaka ezayo ivele kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo yagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabalifi behlala lapho kula mazi.
U-Adam and Johnson Atulang Dube wayeyisakhamuzi seMalihlowe njalo abe ngukhansila wegungwe ngesikhathi leli damu lidubuka. Uthi uzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa wehlula.
Njalo sathenjiswa lami sengukhansila ngangaphinda ngaba ngu-chairman iminyaka eminingi ngikhuluma ngalo, akula nto isiyenzeke uhulumende, akula nto aseyenzile ngedamu leli. Kudala samtshela akithethi imtsheli ukuthina uhulumende abantu bazakufa uvesegasi ukufa kathesi kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala iyabe ivelisibhane ngenxa yokuthi yonke into ephila iphila ngenxa yamanzi. Umuntu ngamanzi, isifuyo ngamanzi, konke ngamanzi. Akula kusela mpilo.
Ukhansila wegungu ophetheyo kwamanje uMnumzana Bhoketiso Linyane uthi laye selahlekelwe lithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba indleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga.
Intengo yayikosti yayifakiwe yayi 195,000 US dollars. So kwakathesi ngesimo esikhona lokugebheka seligebheke ngayo embundwini, angiboni kuseneliseka ukuthi lingalunga masinyane.
Ngaphandle kwegungu kwamanye amadamu akhukhulela izulu likacyclone Dineo emangweni weGwanda ngo-2017 agoqele lembizo lelemapate. Wonke lawa madama akakalungiswa. Kodwa usaphethe isihlalo sikasikomithi weGwanda uMnumzana Charles Dube uthi akukhona amanyathelo asebewathethe ukuze izakhamizi zithole amanzi.
Into ekhona yokuthi amadamu lawananje ngokuningi lokhu engakalungiswa ngezimo sesithelethalenzelayo.
Izulu linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angena edamu legungwe adlulile ethuli. Izansi emandebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka. Kulokuvumelana ukuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango kuvuselelwa amadamu njalo kugejwa amanye amatsha azabamba amanzi okwesikhathi eside. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende olwebhajethi omnyaka ozayo ezasetshenziswa kunhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGwanda South ngothi kambe limali izafinyelela naye egungwe ukuze leli damu lalo lilungiswe. Kusasa sizaphetha udaba lwesimo samadamu lolu ngokukhangela amanye njalo amadamu emangweni weGwanda nakwezinye indawo zemathebeleleni South. Ngimele iStudio 7 ngisegungwe eGwanda Yimu Albert Ncube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.